VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 12 kuZibandlela 2020 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, isiphathamandla sikahulumende wakwele China esibona ngokudlelana labanye amazwe sikwele Zimbabwe lapho ahlolisisa khona inhlelo ezijiyeneyo.
Ukubuya nabo bezobona inhlelo ezizenzayo kuyabakhuthaza nabo ukuthi ihlezi besuka lapha babone ukuthi kambe kungabe kufikela ngaphi njalo kungabe kujabulisa ngaphi lokho osekwenziwe.
Abahlolisisa okwenzakala phakathi kwelizwe leZimbabwe leChina bathi eleChina lithenga ubungane kuzwekazi leAfrika.
Ubudlelwano phakathi kwe-Afrika leChina kumbe singathi iZimbabwe leChina abuvele bungathi buphezulunyana ngoba iChina ilendlela yokuthenga ubungane ifaka izimali eziningi.
Bakhala abazali ngentengo yempahla yezikolo.
Bayithi ngiyangena ezitolo lapha phakathi ngithola amabhuku ayi $9 abantwana ama 72 pages phandle bathi $5. Kotopas lapha bayithi lakwa kungeneki.
Lingagudwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Isiphathamandla sikahulumende wakwele China esibona ngokudlelana lamanye amazwe sikwele Zimbabwe lapho ahlolisisa khona inhlelo ezijiyeneyo. Umnumzana Wang Yi othunywe ngumongameli Xi Jinping owethekelele njalo kwele Egypt, Burundi, Djibouti lakwele Eritrea ukhangelelwe ukuthi uzakwenza imihlangano ejiyeneyo leziphathamandla zakwele Zimbabwe. Ele China laboleka ilizwe leZimbabwe imali yokuvuselela umlilo kagetsi ukwakha idale lephalamende lamagceke endizamthina iRobert Gabriel Mugabe International Airport lezinye. Ubona ngokudlelana lamanye amazwe, umnumzana Siphosiso Moyo utshele iphephandaba leSunday Mail ukuthi luqakathekile kakhulu uhambo lukaWang Yi. Uthi bazakhulumisana ngokudlelana kwamazwe lawo mabili, ikakhulu ngokuthengiselana impahla etshiyeneyo. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Dingumuzi Phuthi omele ibululima West edale lephalamende ekubandla leZanu PF.
Anto siyazi vele esintwini ukuthi umuzi omuhle ngothekelelwayo ngoba lezethekele. Nxa kunjalo-ke kusho ukuthi njengomuzi weZimbabwe kasikhangeleni ukuthi sike saba sililizwe elinjani. Besililizwe leli liyane lingenabangane abaningi. Nabangane kade silabo besiyithi esingathi yithi esibalandayo. Kodwa kuthe ngemva kwesikhathi kwakhanya upresident Mnangagwa eseqinisa ubuhlobo ikakhulu elandelela lokhana okwake kwakhulunywa ngabantu abanye baze bangathi sebehleka ngakho besithi ngama-mega deals. Saze sabona-ke ukufika lapha kukamongameli weChina kwesinye isikhathi. Sabona-ke ukuya kwele China umongameli Mnangagwa esanda kuqala ukwethekelela amazwe akatshana kwaba lokuqiniswa kwezinqumo zokusebenzelana. Ukuthi sibone isethekelo esingaka sithunywa ngupresident wele China sisiza kwele Zimbabwe kunye lamanye amazwe la azahamba kuwo, ngithi kuyisambulelo sokuthi sibone ukuthi kuqinisekile ukuthi iChina isandothando njalo lokuzimisela ukusebenzelana leZimbabwe ukuqinisa ubuhlobo lezokusebenzelana ezithikisa umnotho.
Nxa sisikhangela-ke siyabona ukuthi kule nhlelo eziningi eleChina elizenza kwele Zimbabwe, kambe nxa sikhangela-ke le $1.1 billion wange 7 and 8 lokhana okuthiwa yi-power generation uhlelo lwangkhona, siyabona njalo ziningi inhlelo eziningi zedala lephalamende uzobuya-ke iRobert Mugabe International Airport. Kambe nxa bezezibona bajabula yini kumbe babona ngazani kuyahlephuka?
Vele into okuthiwa yi-project management kit ifuna ukuthi nawe nxa ukatshana kasithi ukudiaspora uyakha indlu uthumela abana wakho
izimali zokuthi bakuthenge listend, bathenge izitina, bathenge amasamende, bathenge ubhilida bakhe. Kodwa kufuna nawe from time to time ukusiza la ukuzobona ukuthi hawu oright inze nxa ikuwindow level hawu hawu inze nxa i-routing siyasebenzisana livumelane ukuthi lizasebenzisa amatali kumbe amazenge. Kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa sisebenzelana kwezokukhuphula izinga lezakhiwo infrastructure development lamanye amazwe abalisela iChina. Nxa sisebenza babe labo besiza bezobona ukuthi kwenzakalani ukwenzela ukuthi kube yindlela lathi ilokuzihlola ukuthi kambe senza kuhle yini kulokho kumele sibe senza ngakho. Umongameli uMnangagwa uphethe ekhuza abantu ukuthi ubugwelegwele ukutshontsha ukweba ukungethembeki kabufuni njalo kuyaziwa ukuthi yikho okubhidliza imnotho yamazwe. Yikho-ke kumele kukhanye ukuthi nxa kuyikuthi izinto ezinjalo kazikasizwa kuzaba lesidingo sokuthi kukhangele ukuthi yindaba kungakasezwa yena imali engaka ebalisela izinto ezinjezinto okungazenziwe yalethwa. Kodwa-ke ngithanda ukuthi nginqome ukuthi ukubuya nabo bezobona inhlelo ezizenzayo kuyabakhuthaza nabo ukuthi hlezi besuka lapha babone ukuthi kambe kungabe kufikela ngaphi njalo kungabe kujabulisa ngaphi lokho sekwenziwe kufika kuleli banga.
UMnumzana Dingumuzi Phuthi umele iBulilima West edale lephalamende ekubandla leZANU-PF. Siphinde sakhuluma ngodaba lolu loMnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho othi eleChina lithanda ukuthenga abangane kuzwekazi le-Afrika.
Ubudlelwano phakathi kwe-Afrika leChina kumbe singathi iZimbabwe leChina abuvele bungathi buphezulunyana ngoba iChina ile ndlela yokuthenga ubungane ifaka izimali eziningi kwama-project esingathi ama-infrastructure projects e-Africa eZimbabwe sekulama-billion ambalwa kugoqela le ndlu entsha idolobha elitsha elise-Mount Aden eliza kuba yi-parliament entsha. Kungakho nje akwethusi nje ukuthi uyahamba nje egqoqaqoqa nje ebona ukuthi izimali ezingena ukuze kudlelwane lokho lapho kuqini.
Ye, kodwa nxa sikhangela sibili kula lolunye uhlelo olewi 1.1 billion ole wange 7 and 8 lokana ke ukuthi kuthuthukiswe kambe kuyabonakala yini owenziwa ngele China kwele Zimbabwe?
Inkinga yokuthi nxa yona iChina ifaka imali kule indlela ezimbili. Kuleyo indlela yokuthi bayanika imali yakhona uhulumende izimali zakhona ezikhanya zilahleka zonezo zintshontshwa. So kusiba leyo indlela ethi bona babuye ezimbawo bezokwakha bengokwabo belungisa besebenzisa imitshina lesisebenzisabo. Lokho kwandisa ukuthi ungathi kuyaphumelela kodwa singaze sinandelele ukuswelakala kwamagesi ezimbawo. So kusitsho ukuthi hatshi imali zakhona kukhanya azihambi kuhle ngoba sokhu sikhalakhala ngenxa yokuthi isibani lesi akula.
Ye, kodwa-ke kuyanceda yini ukuthi uwangiyi abuye kwele Zimbabwe?
Kuyanceda ngoba uyazi ukuthi kube lokukhonela okuthize eChina ngenkulumo zikamthuli Ncube laphana aza afake izimali ezazikhanya zilitshwana. Ngakho-ke ngikholwa yindlela yokuthi labo abantu beChina bazizithuba lokuzokhuluma bezibonela ukuthi imali abazikhiphayo zisetshenziswa kuhleni. Kuqakathekile lathi kuyasijabulisa ukuthi nxa kule bhizinisi ama-agreements isivumelwano ezenziwa leChina ikhitshwa imali bona kabezi bezebona ukuthi imali zakhona zisetshenziswa kanjani. Kuyasijabulisa ukuthi ngaye kuyenzakala ukuthi ebhizinisi mhlalize phansi simbuzela imbuzo kuchasiswe ukuthi imali zakhona ziyasebenza kungasebenzi.
UMnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho, sixoxe laye eseHarare. Abazali abalabantwana abafundayo bathi isikhupheke okumangalisayo intengo yezingwalo lezigqoko zesikolo. Iningi labo lithi kabasoze benelise ukuthenga okufunakala ezikolo ezivulwa ngolwesibili. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abanye abazali sebethenga okufunakala ezikolo emigwaqweni besithi akusathengeki ezitolo ezithengisa ingwalo lezigqoko zabantwana abafundayo. Ugwalo lokuloba okuchiyeneyo lubiza amadola ayisitshiyagalolunye ezitolo kuthi emigwaqweni lungamadola amahlanu. Unkosikazi Sandisiwe Moyo, umzali obedinga impahla yesikolo koBulawayo, uthi intengo yempahla zesikolo ikhuphuke kakhulu ezitolo ezithengisa impahla ezilohlonzi.
Hayi, intengo yama-uniforms ikhuphukile kakhulu ema shops oyiwesithangelela ukuthi iwathengise quality stuff of which ukuthi i short yomntwana we primary E184 compared to phandle 40 bonds to 50 bonds. So it's terms three ilama teams of which ukuthi isizwe yakhona maka ukuthi umntwana oyedwa i3.5 bakutshela ukuthi basazokhweza futhi uyabuza uzawukwanisa. On top of that ubhadala ifizi uphinde ufake ne-grocery phezulu. I-grocery ezakubiza u-2000 uyabunganani eZimbabwe uhola malini.
Omunye umzali unkosikazi Nozithelo Ndimande uthi uthole intengo yengwalo ikhuphukile ezitolo kodwa kukhanya iphansi emgwaqweni.
Bakithi ngithi ngiyangena ezitolo lapha phakathi ngithole amabhuku ayi-$9 abantwana ama-72 pages phandle bathi $5. Kothophasi lapha bakithi lakwakungeneki ngithi ngiyathi ngithole imfomu yomntwana ekade ngiyifuna 400 and something phandle lapha bathi 100. So sengenza okokukhala ukuthi ngize ngiyithenge nge-70 bond. Hayi bakithi into zinzima lapha angazi ukuthi abantu abethu bayafunda yini kuyaphetha ngani into le.
Unkosikazi Nobuhle Maphosa othengisa impahla zesikolo uthi lo nyaka ibhisimusi kayihambi kahle.
Ngiyabona amanifomu lapha amasikoti yonke la indawo la. Unyaka yonke le edlule nje sasingafaki phandle. Ayetholakala kuthophasi kuphela. Ende sasikwazi ukuthi abantu abagqoka amayunifomu lawa kithi kababuzi but kathesi bezowathi ngoba lapha alelesi price njani kwetophasi kodwa ekuhambeni kwebhizinis ayikwehlukeni ngeminyaka bona abadali kakhulu sebeiinkukhuzo nalento ezidurayo hayi ibhizinesi sibili yehlile emnyakeni wakuthi kunje izikolo ziyavulwa Tuesday vele lethuba lokuhlala phansi ngabani la.
Omunye wabathengisa emigwaqweni unkosikazi Mildred Nyoni uthi umumo omubi wezomnotho welizwe yiwo owenza ibhizimusi ingahambi kahle.
Ibusiness vele is very low ngenxa yokuthi umkhonomi wethu awumanga kuhle. Ngawo umkhonomi we ume kuhle ngalathi kule business ngoba ungaze uchithise awumtholi umuntu okubana athenge ngoba vele kahle kahle imali kayikho.
Ngesikhathi abazali bephithizela belungiselela ukuvulwa kwezikolo ababalisi bathi balakho ukungayi emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yababalisi yeZimbabwe Teachers Association umnumzana Sifiso Ndlovu uthi ababalisi abaningi bathi bazakwehluleka ukubuyela ezikolo ngoba kabala mali.
Ababalisi abaningi sebekhombise ukuthi bazakwehluleka ukuthi babuyele emsebenzini ngolwesibili ngenxa yokuba kabalayo imali yokuthi bagade amabhasi wona alenhlawulo ethe yakhwela. Kanti kunjalo nje abalakho ukudla njalo okuzabenza phela baphile besezikolweni. Okunye osokuvamile sokuthutha kubabalisi ukuthi abantwababo bona ezikolweni bazakwehluleka njalo ukuthi baye khona. Siyabona ke ukuthi into enjengale izaphazamisa ukuvula kwezikolo ngo-2020 ebesikhangelele khona ukuthi abaqhashi kabancede ababalisi ngendlela ephezulu.
Kasenelisanga ukukhuluma labaphathi ntambo bakahulumende ngokuvulwa kwezikolo. Uhulumende usanda kwethulela izisebenzi imali ezikhuphukileyo kodwa bayalile ukuyamukela besithi kayeneli inswelo zabo. Abathola iholo eliphansi kade sebezathola imali edlula kancane $2,000 eZimbabwe, i-$2,033 ngenyanga.
Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Siyesikhangele ezibhadalanela kwamanye amazwe ngamafitshane. sokugcwele amapolisa edolobheni leTehran kwele Iran okulabantu abatshengisela emigwaqweni afuna ukuthi umkhokheli wakulelo lizwe uyathola Ali Khamenei asuswe esikhundleni kulandela ukudutshulwa kwendizamtshina wele Ukraine okufe khona abantu abafika phose abangamakhulu 176. Elemelika lisanda kubulala umkhokheli webutho leKids Force uKasam Soliman. Kubikwa ukuthi umlilo omkhulu obulele abantu lenyamazana wabhidliza lezakhiwo kwele Australia usicitsha kancane kancane. Utshise indawo eziningi ezigoqela eNew South Wales lapho utshiye indawo le ingumlotha. Sike singene khona manje kwezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamuntu asikhuluma ngokusemulini. Sake sizwe sibili abantu bekhuluma uzwe ke umama esithi hayi mina lapha ndihlalele abantu bami. Kambe kuyabe sokutheni. Uze nhlaziye lolu daba ngilo mama usakhile line uMadube. Madube kunjani mama?
Ngiyaphila Duzi. Ngivile abalaleli njalo.
Yes, akwamukela kuhlelo. Ngiphinde njalo ngilo baba uWinos Dube. UWinos Dube yingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Dube ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga linjani balaleli.
Kase ngayo Madube ye bayatsho abantu uze kuthiwa hayi mina lapha ngendlalele abantu bami. Kuyabe sokutheni.
Indaba enjalo ivamile kakhulu. Yitho mama. Ukhoza lapho eqala khona eqala ngokuhlukunyezwa kwabomama ezindlini kwabantwana labomama ngoba uyathi umama mayethethwe wathola ukuthi endlini bahlala besibolo baba engxenye yabantwana uyabantwana abaningi nabe ngikhanyele futhi ukuthi abantwana ngabachiya umuntu engimtshiyela abantwana lesandla sokuthi kusasa angavuka abantwana abadingele ukudla badle bagqoke bageze bahambe esikolo ungindlule khona khonapho ekhaya ngiyaze ngithe ngathathwa khona ayi-responsible ukuthi ngakhangela abantu abanye bagcine ngokukuhle bese ngikhangela ngabona ukuthi hhayi awuhambelani abangeke benelise ukuthi bagcine abantu abanye bese ngiphinda ngithi ngibe umama wami ukuthi ungaze ungitshaye ngidinge uzantinde uzongibulale ngizahlala ngihlalela abantu abami langihamba ngizohamba nabantu abami kodwa iningi labomama yabo uchibonga ukuthi hayi wothi ngihlalela abantu abami futhi nakho futhi asonto i-right ngoba ngasho njalo phambili kusuya phambili xa kuyukuthi yenziwa ngokuthi kuhlukenisi isicimo sangikhona ezake kubulele but veli siyenza njalo sihlalele bonabantwana
baba Dube nantu daba lapho
ye ngiyaluzwa umama uyalubalula kuhle okokuqala ngithanda ukuthi ngithi mina yona leyo ndlela kuze kufike kulesi simo esinjalo ukuthi umama ake sihlezi phakathi kokwakha kwakhe ezwakale sekhuma ngokuthi uhlalele abantwana selo kutshengisa kukhombisa ngokusobala ukubana hayi kulohlupho oludinge ukuthi lulungiswe lapho ngoba kuyabe kungasela kushisisana phakathi kwababili laba besheze ekhaya lapha bele nzalo yabo okuthi-ke eqinisweni asikukhuthaze sonke esingathi thina inhle iqondile njalo ukuthi ibe khona kodwa sidingisisa ukubana nxaso kungabe kuleli hlupho ezikhona ngokomdeni wethu ngokwenzele zethu impilo kusahleziwe kuzwisisana ngokuthi nxa kulo hlupho olukhona kudingwa bemuli babuye ndawonye bazame ukuthi bachase laba ababili babancedise badinge indlela yokubana kambe lokhu okungani kuyabahlupha kungani kuyayenza bazize kukanye kuzisanele ekuphileni bangakuxa kulula njani kodwa-ke kukhona sibili ezikhathini ezinzima siyakunanzelela ukuthi kuyabe sekulobunzima lobana ukuthi laba abantu ababili bobabili kabasazwisisani abasemukelani ekuphileni bese kusithi-ke umama ngokunanzelela langothando lwenzalo yakhe abesenanzelela ukuthi kambe ukuthi ngifulathele laba bantwana kumbe ngikhalake ngiyabe sengibancitshe ithuba labo lokuphila ukuthi bakhule bendawonye labazali babo uyise lwenina sisaphile yikho kuyeta besesithena hhayi ngingena ngiqiniseleli kube ngikhonapha ahlale evalile ukuthiwa ikugciba izinto ezimbi ezingabe zingabenzi empilweni kube kusekhaya lapha asesenze ukuvalela nje hayi sezisenze ukuthi abantwana laba bakhule bebona ukuphila kwekhaya ubaba lo mama bendawoni kodwa yena eqinisweni esibhiyeni empilweni kungasela buhle kungasela bunani
ye Madube kujalo ukulungiseka yini nxa sokunjalo
ukulungiseka kwangikhona awuvamanga ukuthi kuyalungiseka ngoba ngavele uze umuntu ongumane sikhuluma leli gama lokuthi lapha senjani labantu abantu uyabe uvele usubona ukuthi akusela ngokuthi uyalungisa
ye sithathe leli thuba ukuthi sibonge ubaba uWinos Dube ingcwethi kwezamasiko esintu siyabonga kakhulu-ke baba Dube
siyabonga njalo sobabalaleli.
Yini ngathi leli thuba ukuthi mbonge umama usakhile leli ne uMadube. Madube ngibongile kakhulu. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Okwamanje-ke sike sizwe ezabatsha.
Yebo, umthwakazi omuhle simpopo omuhle yikuthi banokuhlelo lwabo sakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lovusa umuzi umkwananzi owenkampani eyemayirana
njani bot ngiyaphila njani
hayi mina ngiyaphila awusitshela ukuthi since the last time sakhulumisana izinto sizihambe njani
ngathi inkosi zenathi ngenxa yokuthi khona ama-services emayirana a-relevant labantu abathakazelelayo ama-transfer ukuthi la ama-customers ase-South Africa Botswana Zambia Malawi and ithini yethu yakhula
usebenza ndawonye labantu abasakhulayo na noma nguwe nje u-CEO okuqhasha abanye abontanga emazweni ajene
okhalabedi ngiyathanda ukuthi ngichashele ukuthi vele yona imayirana isebenza njani imayirana yi-platform i-platform leyi ikakhulu isebenza labantu esingathi ngesilungu ngama-travelers labantu abala ma-bus iya-facilitate ama-cbt ama-trade the-trade ikakhulu nxa sikhangele ukuthi abantu abaningi ama-FME bathakazelele ukuthi weza ule website kule mobile app ufuna ukuba ne-payment gateway kumele ufuna ukuthenga nje thina sisebenzisa i-technology siyaba la ma-brand activators achiyeneyo kwamanye amazwe abantu abasakhulayo
ngomnyaka odlule ngixoxela abantu abasakhulayo abaningi abanamabhizimusi achiyeneyo ezimbabwe eningi labo babekhala besithi isimo somnotho sibi indaba leyo ukuthi uyathenga impahla echiyeneyo ngama-user besiwuthengisa ngama-bond kuthiwa hhayi kwenza ukuthi kube nzima ukwenza ibhizimusi elizweni uhlangene lezinto ezifanayo na
umumo wesizwe ungabo ongamanga kuhle into eqakathekileyo I think ukuthi from day one you must come up with a way of finding a customer that's going to pay you some money as a starting point singakakhulumi ukuthi imali ayila amandla kumele u-expose ikampani yakho to a different market ngingadika lezimbabwe kuphela the actual people who are in my segment baba bancane but when I look at the whole of Africa you find ukuthi you are targeting a wider group ye imali ngabe ngathengi kwesinye isikhathi thengisa phela ngamapula thengisa ngama-rand thengisa ngama-US dollars now open to anyone who is willing to use technology to take advantage
sigqiba uhlelo lwethu bengicela ukuthi unikeze abantu abasakhulayo amazwi enkuthazo
well ngathi when the situation is crazy you also have to operate like a crazy person you cannot do things sebenzo 1+1=2 then always 2 is wathola uhlupho sibili and the entrepreneur comes the first so if there's a problem that you are genuine this is you are better get people who pay you real money nxa bekhona nje abantu ababe sa ukuthi besithole ngiyakwazi ukuthi sithole ku-Facebook ngiyakwazi njalo ukusithola kuma-website yethu khonapho siyatholakala sikwanisa ukuxoxisana ngawule umuntu othi yenu le mbono ongakwanisi ungenela nelevizini emayirana sihambisane we are open
hayi mnumzana vusa umuzi umkwananzi ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo
ngiyabonga
hayi mthwakazi omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxela ngikhona kutwitter njalo ku-instagram @bigmike3 bigmyke3 lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo the connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane ngabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM kufacebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele kwanele kwalamhla olivalelisayo ngenjabulo igama lami ngumike hobe mthwakazi omuhle zimpapo omuhle bye bye
siyabonga ke mike hobe sokwisikhathi sezokholo lwesikristu silo ntokamini gomo
Soku iskati sohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo kwamukela kuhlelo lwethu.
Usiphatheleni namhlanje.
Ngikhangele uDavida ekhuluma ngento eqhakathekileyo kumaHubo 42 verse ka 1. Uthi yena uDavida lapho, njengalokhu impala inxwanele imifula yamanzi, ngokunjalo umphefumulo wami unxanela wena, uNkulunkulu. Umphefumulo wami womele uNkulunkulu, uNkulunkulu ophilayo. Ngiza kufika nini ngibone ubuso bukaNkulunkulu na? Siyananzelela ukuthi njengoba thina sadalwa nguye uNkulunkulu, wafaka phakathi kwethu isimo sokuthi ngaso sonke isikhathi wonke umuntu awomele uNkulunkulu. Wonke umuntu ulento phakathi kwakhe edinga uNkulunkulu, edinga ukukhonza uNkulunkulu. Nxa singamkhonzi uJehova kumbe uNkulunkulu kule zinto ezicina thina sizikhonza. Namhlanje kodwa mfuna ukukhangela ukuthi siqalisa lomnyaka kuqakathekile kangakanani ukuba sithathe isikhathi sokudinga uNkulunkulu. Sithathe isikhathi sokuthi inhliziyo zethu ziwomele uNkulunkulu. Siyakwazi ukuthi lapho nxa inqina kumbe impala iwomile, siyakwazi ukuthi iyayeqa izihlahla, iyagijima, ingabi le ndaba lokudla utshani, ingabi le ndaba lezinye izinto, kodwa inuke idinga lapho kulamanzi kuphela, lapho engathola khona imfula yokuthi inathe amanzi. Ngakho lathi njengabantu sesiphutshile omunye umnyaka, siqalisa umnyaka omutsha. Siwuphutshalwana umnyaka, abaningi bethu sidlule phakathi kwenkinga ezehlukeneyo, sidlule phakathi kwezinto ezisikhathazayo ezehlukeneyo. Kodwa namhlanje kusihlwa, ngifuna ukukukhuthaza ukuthi uqalise umnyaka, ngabe ungawomela uNkulunkulu umdinge. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi uJesu wathi ehlangana lalwana umama weSamaria wathi kuye, mina yimi engilamanzi okuphila. Amanzi okokuthi unganatha awusoziwome njalo. Ngakho abaningi bethu sidlula phakathi kwempilo siwomile. Sidlula phakathi kwempilo sidinga amanzi. Amanzi sesiwafumana endaweni eziningi, kodwa asomanzi azasenza ukuthi singawomi futhi njalo. Asomanzi azasenza ukuthi singabi ngabantu abasuthisekayo. Ngamanzi okuthi siyanatha kodwa sisale lokhu sidinga amani. Ikanti singabuya sizonatha emthonjeni onguJesu Kristu. Uyasenza ukuthi ukuwoma kwethu konke kuphele. Uyasenza ukuthi lawo manzi angene phakathi kwethu, asivuselele impilo zethu, siqalise umnyaka ngendlela ehlukeneyo. Ngiyakhuthazeka kakhulu ukuthi nxa ngikhangela kumbali eBhayibhelini, baningi abantu osinxa bakhangela ucabanga ukuthi impilo zabo seziphelile, ucabanga ukuthi hhayi umuntu lo kasela lutho, kodwa uNkulunkulu athutshe afike amnike amanzi lawa ayenza ukuthi umuntu anganatha angawomi njalo. Lawo manzi abe phuphuma evela esihlalweni sikaNkulunkulu, ubona impilo yomuntu isitshintshile. Ngakho ngiyakukhuthaza namhlanje mlaleli wami ukuba nanka amanzi akhona. Akudingakali imali, akudingakali ukuthi wenzeni. Into edingakalayo ukuthi wena ube ngumuntu olangalela uNkulunkulu namhlanje. Inhliziyo yakho ichaye ndiva zonke ezinye izinto, ukuthi kuphela nje mina into engiyifunayo ngifuna uNkulunkulu. Manje ngiyathokoza ukuthi uNkulunkulu angathola leyo nhliziyo enjalo, uyabuya afika kunathise lawo manzi ayimpilo evela kuye.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, yathandaza igama likaJesu. Kube bonke laba abawomileyo, banike lawo manzi. Kulabo abanye abagulayo, baphilise, basilise ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo. Singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ezikhokhela namhlanje. Isiphahlamandla sakwele China sikwele Zimbabwe bayakhala abazali ngentengo yempahla yezikolo. Siligqiba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje ngolivalelisayo ngeGibbs Dube ngisithi asidibane ekuseni ngo-past 6 kusasa.